Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 11 Mbimbitho 2018 ngoChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla leMDCT umnumzana Nelson Jamisa wenza umhlangano weFlumtree kodwa ehluleke ukuyakhulumisana nalo nkosazana Thokozani Khuphe njengalokhu abekuthembisile izolo. Abahlola ukhetho ama-election observers abavela kumazwe eSadak sebefikile elizweni.
Ngobuningi babo. Kodwa esingakutsho ukuthi from your experience yedenyala emnyaka, ukuthi loba nje amabandla ejala ukuba maningi, kwakuthi ngaso kufika kukhetho, ngaso kukontestwa i-presidential election, kujayele ukuthi kube ngani ama-numbers ayehla ayephansi.
Kube lokuxokozela emhlanganweni wabalwa impi yenkululeko kulandela insolo abayenze omunye umkhokheli wabo umnumzana Section Ncube abathi kakhethwanga okusemthethweni okubangele ukuthi omunye umkhokheli wabo umnumzana Victor Matemadanda oze evela eHarare abakhuze esithi baziphatha njengabantwana. Kambe uthando lwababili abahlangana enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet luyaphumelela na?
Lokhu vele akusho into yesipini, akusho vundu ukuthi abantu bahlangane whether kumbe bahlangana ku-Facebook kumbe ku-internet, ngoba kunje umuntu uyabe ungamazi. Abantu bahlala many years, 2 years, 3 years, abanye umuntu ese-England, omunye esekhaya eZimbabwe le, kuthiwa bayathandana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli webandla leMDCT umnumzana Nelson Jamisa wenze umhlangano eFlumtree kodwa wehlulekile ukuyakhulumisana lo nkosazana Thokozani Khuphe njengalokhu abekuthembisile izolo. UJamisa obelenye inkokheli yomanyano weMDCT Alliance utshele umhlangano wawenze eCrossdate izolo ukuthi ufuna ukukhulumisana lo nkosazana Khuphe ukwenzela ukuthi badonse bendawonye. Kodwa iziphathamandla ze-MDC thi ezisebenza loKhuphe ezingafunanga ukubethwa ngamagama zitshelela umsakazo ukuthi uJamisa kazange enze imizamo yokukhulumisana loMakhuphe lamhlanje. UJamisa wethule amazwi okuhuga abavoti enkundleni yeDingimuzi Stadium ePlumtree. Sixoxele isiphathamandla sebandlaleli umnumzana Mlandu Ncube ukuze sizwe obekwenzakala.
Irali izinhlobonye abantu bebebile ngokuningi sibili abantu bemathebele kodwa inkinga nje esike kukrintu yasesikusisa ngezuku eliningi kodwa abantu azange bebaleki abantu zanaselalele ukuthi intokheli zabo zikhulumi intokheli zabo zikhulumile kakhulu kakhulu mondani ebandleni ikakwabo kukhulume kakhulu ngendaba yokuthi kufuneka indaba yesiva lesinesiphaa kumeka ukuqakathekisa amathuba abantu abavela ezigabeni zenezo kungaba imisebenzi kumbe kube nezezemfundo, njalo ukukhulu ithembisa ukubana bazakuthuthukisa njalo ama-border town ukuze abe ngaphakemeyo sibili kuze kukhriyethwe imisebenzi kubantu abahlala kwezemfundo.
Ungaba lolwazi lokuba umhlangano omunye uza kuba ngaphi omanyano MDC Alliance?
Hayi, ngasambe ngabona bathi bona bazakuphakisa phakathi kwesikithi phakathi kwezikithabo zesukwana.
Lo-ke ngumnumzana Mlandu Ncube, isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abahlola ukhetho ama-election observers abavela kumazwe eSadak sebefikile elizweni. ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende kunye lamakansila lukhangelelwe ukwenziwa ngenyanga kaNtulikazi. Ukuza elizweni kwequla leli kwenziwa phansi kwesivumelwano seSADC esithi ukuhlola ukhetho kumele kwenziwe kusalesikhathi ukuze kubonakale ukuthi abancintisayo bakhankasa bekhululekile na. Kunjalo nje ugatsha lwezokhetho lweZEC luthi sekulamabandla adlula ikhulu aselobele ukuthi azakale ukuthi azancintisa kukhetho. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo commissioner weZEC umnumzana Qhubani Moyo.
Owakathesi asilaqiniso njenge-commission ukuthi mangaki afuna ukungena kukhetho. Kodwa esingakutsho ukuthi sekulamabandla esingathi thina asesitshelile ukuthi aya exist elizweni angaba ngu-107. So kusho ukuthi kule possibility yokuthi nxa wonke lawo mabandla asibhalele izincwadi ngesikhathi ngesikhathi besithi bona bangamabandla akhona eZimbabwe bengakhontesta bonke kutho ukuthi kungaba le 107 cases or 107 parties eziyabe zikhontesta. Sijayele ukuthi sibe le mihlangano esiyenzayo njenge-commission lapho esibiza khona amabandla awezombangazi eZimbabwe ajayele ukuya ngobuningi bawo wona lamanabe engiwachoyo abo-8 90 states khangela okwayizolo aku-107. So kusho ukuthi i-democracy yethu iyakhula, abantu abaningi bazibona bele ntshukuntshu njalo bephethe okuthile ababuthengisela uZulu weZimbabwe kukhethi lolo oluzayo.
So nxa sikhangela ke amabandla angu-107 nxa ukuthi ungaba lama-presidential candidates ngithi laba abancintisa ukhetho lukamongameli babe baningi kangako, i-ballot paper iyabhalwa njani?
Kutho ukuthi angabuya babe njalo i-ballot paper izaba ngamapheji lamapheji amaninginingi ngobuningi babo. Kodwa esingakutsho ukuthi from i-experience yethu eminyaka eminyaka ukuthi loba nje amabandla ajalo kuba maningi kwakuthi ngaso kufika kukhetho ngaso kukhontestwa i-presidential election kujayele ukuthi kube ngani ama-numbers ayehla ayephansi abajayelanga ukuthi adlule 5 or 6 ama-candidates akhontestayo for i-presidential. Abaningi bayabe bekhona besenelisa ukuthi bakhonteste ukuthi babe ngama-members of parliament, abanye bekhonteste ukuthi babe ngamakhansila. Asicabangeli futhi ukuthi lonyaka wonke ongu-107 angafaka ama-presidential candidate. Amanye sasebabona itedeke amanye amapartisi kodwa ngapha ngaphansi ku-House of Assembly akukhansili yikho abajayele ukungqakilana ngobuningi babo. I-ballot paper lakhona lijayele ukuthi libe ngelilide kakhulu. Njengoba usazi Gibbs ukuthi iZimbabwe ilalokhu okuthi ayi-harmonized election okusho ukuthi ama-election lawa ayenziwa ehlanganisiwe emathathu.
Alo-ke umnumzana Qhubani Moyo, ukhomishina ogatsha lwezokhetho iZimbabwe Election Commission ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Kube lokuxokozela emhlanganweni wabalwa impi yenkululeko amawovets kulandela insolo abayenze omunye umkhokheli wabo umnumzana Section Ncube abathi kakhethwanga okusemthethweni okubangele ukuthi omunye umkhokheli wabo umnumzana Victor Matemadanda oze evela eHarare abakhuze esithi baziphatha njengabantwana. UAlbert Ncube usiphalo ludaba eseGwanda.
Kube lokuxokozela lapho lomhlangano uqala abanye besithi uChalimana wabalwa impi enkululeko ezansi emandebeleni umnumzana Section Ncube kakhethwanga okusemthethweni. Lokho kudale ukuthi umsekeli kamqondisi wenhlelo zebandla lezanu-PF umnumzana Edman Moyo angenele abhule umlilo. Ukuxokozela okube kukhona akumhambanga kahle uMatemadanda obesidla amalahle esithi abalwa impi enkululeko laba baziphatha njengabantwana. Botswana esethula amazwi akhe uMadimananda uthi ibandla leZANU-PF lilokukhathazeka ngodlame olubonakala ebandleni eliphikisayo ele-MDCT esithi unkosazana Thokozani Khuphe uyancindezelwa.
Constitutionally, uKhuphe is the rightful candidate. A brave woman who goes to Kuyangaba, Utangrai Ngakiwe Bera, Afike Bera, but it is this. And if we don't defend Umuntu Njengaloana, we are not principled. Because Ocha Misa Laomsturi are products of one cent of power. How democratic is Chamisa when he is picked from nowhere to become vice president? And he is even proud to say, I am ready to face Mnangagwa. Mnangagwa, who came from an extraordinary congress. And you, Chamisa, who was handpicked by an ailing Tsvangirai.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi iholo labo lengezwe, kodwa wathi kwakathesa kula mali ngoba ihuquluzwe ngamalunga we-G40 abalisa uJonathan Moyo, uSevilla Kasukwere kanye noPatrick Zwawo. UMadimananda uchothoze wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe esithi wabusa ngokwehlukanisa abantu. UMadimananda uthi abalwa impi enkululeko kumele basukumele phezulu ekukhankaseleni ibandla leZANU-PF ukuze ilizwe lingabiselwa embusweni wamakhiwa. UMadimananda uthi okwakathesi labo abazatholakala betshaya abantu bazajeziswa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa efuna ukhetho olungeladlakela. UMnumzana Edson Mbethi osebenzela ugatsho olubona ngenhlalakahle yabalweli bempi benkululeko uthi uhulumente uzabhalisa kakutsha labo abalwa impi ukuze labo abangatholanga imali khathi kuphiwa abanye bayiphiwe. Abalweli benkululeko laba bathenjiswe imisebenzi njalo bakhuthazwe ukuba bangene labo kukhetho. Ngingu-Albert Ncube wendaba ze-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zika Mike Hobe esethulela uhlelo lwezabasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingu Mike Hobe. Namhlanje kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labontanga abakwezombusazwe abakhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Kuliviki sixoxa lomnumzana Nigel Ndlovu okhangela ukuncintisa esigabeni seMagwegwe constituency. Masameni kuye siyezwa okuningi. Sawubona Nigel, unjani?
Ngiyaphila Mike.
Right, lamhlanje kuhlelo sixoxisana ngabantu abatsha abakwezombusazwe abakhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Wena ungomunye osanda ukuthatha isinqumo sokungena kukhetho, uzabe uncintisa esigabeni seMagwegwe constituency. Awungichasisele ngamafishane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kwezombusazwe njalo ube lesifiso sokungena kukhetho kulumnyaka.
Alright. So mina isifiso sami saqalisa ngomnyaka ka 2016. Bengila abangani bami bekumele siqalise ukuthiwa adokuthiwa yi-National Youth Party. Manje izinto azisasukanga ziyahlangana kuhle. Ngasembona ukuthi ngangcono ngizame nami ukuncedisa abantu beMagwegwe njengoba i-leadership ekade ikhona engane ayiqali. Abantu lokhu bebuza ukuthi kanti u-MP wethu ngubani. And u-MP kukhanya ngani abantu bamvotela kodwa u-MP kade ake phenduke esigabeni seMagwegwe ezokhoqa labantu beMagwegwe. And indaba zentuthuko, indaba ze-development ngani lokhu eziphansi. Enye into engiphushileyo ukuthi ngingene endaweni ze-politics ukuthi indaba lezi ngani ziba njengabantu abadala and mina ngicabangela ukuthi sokuyisikhathi isikhathi esifikile ukuthi labatha bengene endabeni zepolitics, endabeni zeleadership.
Silokhu sikudabalunye lwabatsha abakwezombusazwe ngeviki edlule besilohlelo lwabatsha esiphatha kanye ngeviki ngolwesibili, lapho besixoxisana ngabatsha abakhangela ukuthuthukisa kwezombusazwe kwezamabhizimusi ngakwamanye amacele. Siphinde saxoxisana ngomnumzana uNelson Chamisa, yena ongumunye wabasakhulayo osanda ukuthatha isihlalo sokuba ngumongameli webandla le-MTCT, njalo uzabe encintisana nalo mongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho lolu. Wena ukubona njani lokho ukuthi sokulomuntu ongusakhulayo olesikhundla esiqakathekileyo kanje?
Kuqakathekile kakhulu lokhu. Mina ngiyayisupporta leyi move ngoba vele sifuna abantu abatsha, ngoba ungakhanyela ukuthi lesikhathi eside kakhulu sathola uzibuse, kodwa ungakhanyela emagwegwe lokhu esinamathawa lethu akudala, amathawa lethu abo-1980, lokhu esinamaklinikhi abo-1980, izikolo ngezabo-1980, kathesi sesingene okuthiwa i-digital era. Sesifuna ama-Wi-Fi lathi khonapha emagwegwe, njengama-youth emagwegwe, kodwa izinto esingazitholiwe ngoba abantu abatsha yibo abakwaziyo ukuthi sifunani. And yikho ngihambela phambili ngendaba le yokuthi abantu abatsha ngabanjeni endaweni zepolitics bengeswazi, yithi esikhangelele i-future. I-future yabantu abatsha iqala lamuhla, iqala kathesi.
Right, Mnumzane, I hear your message ngawuso sithi abatsha phambili, kodwa awungitsheleke ubona ngani kuqakathekile na ukuthi kuhulumende kube le combination yabantu abadala njalo abantu abatsha?
I-combination iqakathekile ngoba nathi siyabafuna abantu abadala, kodwa hayi khona ukuthi begcwale bebe bodwa, ngoba i-population yeZimbabwe is a very youthful population, of which yithi okumele sibe sihambele izinto phambili. Singeke silidwe yi-minority. I-population yeZimbabwe is very youthful.
Nxa sesixoxisana ngalo mkankaso wakho, izakhamizi zeMagwegwe constituency ziyakusekela na?
Kathesi i-support isikhona. Besiqalise i-online campaign this week. Mina no-campaign manager wami siyaqala nje ukungena eMagwegwe door to door. Besikhona eMthoveni, siqalisile ivile ukuxoxisana labantu eMthoveni, emateksini. Sikhuluma labantu sibatshela ngendaba le esingayo kathesi, and i-support is very very huge. Abantu bayasupporta, kodwa okuqakathekileyo ukuthi sibe labantu abaningi abayibonayo i-vision yethu yokuthi iMagwegwe iphumelele.
Mnumzana, ngothi ngibambe umlomo khonapho, ngibona ngani isikhathi yiso sesiphelile, kodwa engiza kwenza saqhubekela phambili ngale ngxoxo ngevikezayo ukuze abalale bethu bathole ulwazi oluthile ngalo mkakaso wakho. Siyabonga. Balaleli, lapha bengixoxa lomnumzana Nigel Ndlovu ongisakhulayo ongenayo kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seMagwegwe constituency. Masidibane ngeviki ezayo lapho sizabe siqhubekela phambili ngale ngxoxo. Mthwakazi omuhle oluvelisayo nguMike Hobe, lilale.
Siyabonga Mike. Kambe uthando lwababili abahlangana enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet luyaphumelela na? Asizweni impendulo kungxoxo kaGibbs Dube kuhlelo lwethu lwezamasiko.
Hello koko bethu babethethela amazwi
sigcina amasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngothando. Nxa sithi ngezothando sibili sikhuluma ngakhona kokuthi umuntu uyathandana lomunye esebhilitani, yena elomuntu wakhe amthandayo asebotswana kumbe usezimbabwe kumbe endaweni ezithiyeneyo. Ukuthi ngihlaziye udaba lolu ngilo nkosazana sasenkosi Mkandla, bese siba ke lo baba uqinisela Dabengwa khona ngale-ke kulebotswana. Mam Kandla, kunjani mama?
Ayi, yaphila lenjani bani? Sibingelele labalaleli.
Yes, siphile kakhulu. Yimbingelele labo baba Dabengwa, kunjani?
Hayi, siphilile, linjani balaleli we-Studio 7.
Yeah, letha baba alizwa kakhulu. So ngikhathe ngawe-ke Mam Kandla, abantu bayathandana, omunye ungaphi ngaphi, omunye ungaphi ngaphi, kuhamba njani kona?
Izinto bese siphila ngazo zena lezi. Kwesinye isikhathi abantu bayahlangana bengahlali ndawonye, so kugcina kwenzakele vele. But ama-relationship lawa amanye asebenza, amanye asebenza, amanye aphumelela, amanye abhidlika ngokuya kwesikhathi. Kuya ngabantu bena laba ababili abaye behlangene ukuthi bona bangabantu abanjani.
Baba Taweng, uyamuzwa lapho uyakhuluma mkhahle.
Ngivumelana nawe, kuya ngokuthi abantu bakhona bona abahlangene ngabanjani ngoba kuyenzeka ukuthi omunye wabo uyabe litsotsi phakathi. Okuyakusenza ukuthi athi yena uthandana nalo umuntu abe sehlangane naye emoyeni kumbe ku-internet kumbe ngapi. Yena ezazi ukuthi yena kumbe uthethe kumbe uthethe. So sokuya ngokuqiniso kwakho umuntu ukuthi yena umuntu wadalwa njani, wadalwa waba umuntu onamanga kumbe umuntu vele yena oneqiniso.
Siyabona ngema mkandla wena lapha ke kweze social media kumbe ngitebulile njini bakuzilibazisa. Uyakubukwe khona ukuxoxela abantu bathini sifinqa ukukhuluma labo ngodaba lolu.
Isahluko sonesikhetha sibamba sibili. Hayi abantu bakhala bathi lokhu vele akusonto yesintwini, akusovuntu ukuthi abantu bahlangane whether kumbe bahlangana ku-Facebook kumbe ku-internet ngoba kunje umuntu uyabe ungamazi. Abantu bahlala many years, 2 years, 3 years, abanye umuntu ese-England, omunye esekhaya eZimbabwe le kuthiwa bayathandana bengakaze babonane. Luthando bani lona lokukhuluma nje lingabonani? Nyakana kubonani sufika usiba yethuka umuntu ohlangana la engathiye umuntu owade ukhuluma la isikhathi sonke. So abantu abaningi babesithi kuyahlupha lokhu. Manilutshwana asephumele lama-relationships ngale indlela, long distance relationships. Maningi avele aphela so kunokukhala phakathi sibili. Sike sabona abanye at some point bake bagamulana nje.
Ye, khona ukugamulana kukhanyazani Baba Tabengwa into evamileyo kakhulu. So ukuze ukuthi kubalekele kumbwenze okuyikho kuyamele ukuthi umuntu enzele.
Ya khona sokufuna ukuthi nxa ungumuntu ungubaba njengami wena ungalandi umuntu ombona uhlangana naye ku-social media kumbe ku-Facebook kumbe ngathi ngapho. Khona sokufuna ulande umuntu ombona nawe ophila naye nsuku zonke. Hayi lo zabo ungamazi nokuthi uyisimo bani ngoba kunje ngiyakwanisa ukuthi ngithathe imota yomngane wami ngiphume phakathi kwayo umuntu esena sebona imota leyanenhle ngiyabe ngikuyo sehle sithi nangumuntu right kanti mina vele ngizihambela ngenyawo ngizihambela ngamanyathela vele kaninalutho. So sesidibana sesethuka sezabaleka anjiye.
Kodwa-ke nxa sesikhangela momkandla sibili lina njengoba lingumuntu wesifazane abantu baphosta ilizwi kanganani khonapho-ke enkundleni ezinje kumbe vele batshona beshiyela kuphela
litshona liposti ilizwi lithi phosta kusena mini lantambama. Ambona ungantiwa abantu khonokho ukuthi babe besebhukwini lobuso bena labo Facebook labo Instagram umuntu uyabethola ungani ucathile ngalokho. Abanye bayaganga sibili okuzwayo ukuthi uyabezazela kamhlophe ukuthi uthethwe kumbe uthethwe kodwa bayozingena i-messages zonezo ezithi hayi umuhle, hayi mina sengizimisele ukuthatha kumbe lami ngimisele ukwenda. Uthole ukuthi ama-relationship akhona nalawo maningi umuntu udlala ungani udlala amadayisi nge-relationship ukuthi hayi ongiyenza mthole ekuqineni ngiye ngiyabe ngimtholile kodwa at the moment abanye ngabadliwa izimali abanye ngabathintini into yakhona vele hayi ngamakhasi nje akhona kodwa sesiwabonile ahlangane khona lapha kuma-social media aphumelela kuhle ama-relationships akhona abantu bazithathelana bahlala kuhle kamnandi nje. So kuya ngabo benalaba njengoba ejhile udabenga ukuthi lalo lingabantu abanjani njalo lokuthi umuntu wakho umtshela iqiniso elingakanani ngoba amanga sevanile sibile kakhulu sese sabona abanye behamba ekhaya bethi bayachada uthole umuntu oyachada la evelejet
kulobo zima lapha-ke Baba Tabengwa sicela uvaleke udaba lolo.
Mina ngiyakhuthaza abantu ikakhulu thina ulutsha ukuthi singathathi ngama-relationship lawa awu-social media ngoba awalunganga. Kungcono wenze into oyibonayo nawe njalo onobufakazi ngayo
kuba khonapho. Mamkandla,
nxa kuwukuthi ungumuntu odinga ukuthatha kumbe odinga umendo umuntu wakho usumtholile khonapho ku-social media lawe uqinisele kucaleni umphenye ube mazi okwamaqiniso ungaka-invest okuningi kuma-relationship lawo ngoba lapha aphela khona uthola abantu sokuposta amapikitsha obunqina ayethunyezelwana ini lani izinto ezigcina sezilihlahla.
Ye, ntatheleli thuba ukuthi mbonge unkosazana sisasenkosi Mkandla yena uhlala khona ngale-ke kwele Bhiletane. Mbonge njalo ubaba uqinisela Tabengwa ukhona ngale-ke kwele Botswana. Oliver lelisemoyeni ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube.
Kesi yekhonza lo Ntungamili Nkomo weStudio 7 kuhlelo lwethu lezwe kukhonza.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphatheleni lamhlanje.
Bengikhangele indaba yobukhokheli u-First Samuel, incwadi yabhalwa ku-Samuel chapter ka-16 iverse ka-1. Kuyindaba ejayelekileyo kakhulu, ikhuluma ngoDavida, uNkulunkulu eqalisa indlela yokumgcoba ukuba abe yinkosi. Sibona okokuqala laphana kuSamuel chapter ka-16 verse ka-1. Inkosi ikhuluma noSamuel umprofethi ithi yena uzoqhubekela ngesikhathi esiningi kangakanani ulokhu kukhalela uSawulu, awunanzeleli ukuthi sengamlahla ukuba abe yinkosi ka-Israyeli. Gcwalisa-ke uphondo lwakho, uhambe uye ngamafutha, uhambe uyegcoba endlini kaJese, inkosi esengiyilungisile phakathi kwabantu abakhe. Into eqakathekileyo okumele siyinanzelele yikuba inkosi ivela kuNkulunkulu. UNkulunkulu nguye okhetha umuntu ukuthi abe yinkosi. UNkulunkulu nguye oyenza ukuthi umuntu akwanise ukubusa ilizwe ngenxa yokuthi uyabe emkhethile, wambeka ukuba abe yinkosi esigabeni esithize. Kwakulesikhathi uNkulunkulu ayegcobe uSawulu, ngesikhathi lesi uSawulu wayekwanisa ukuba yinkosi, enze izinto uNkulunkulu ayefuna ukuthi azenze. Kodwa kwafika isikhathi sokuthi isikhathi sikaSawulu sasesiphelile, kwasekumele kuvuke inkosi entsha. Yikho sibona lapho uNkulunkulu ekhuluma lomprofethi uSamuel ukuthi kahambe ayedinga inkosi entsha, leyo nkosi yaba nguDavida. Singaqhubekela phambili sizananzelele ukuthi ubaba kaDavida wayengananzeleli ukuthi uDavida nguyinkosi. Wakhetha abafowabo, wabaletha bonke kuSamuel ukwenzela ukuthi uSamuel abajobe. Kodwa uSamuel wayala wathi, hayi, kibo bonke laba abane balezixwaga, abanye bahle nxa ubakhangele, abanye bakhanya bebadala, kodwa akula nkosi phakathi kwabo. Waze kwathiwa kuyedinwa emadlelweni okwakulezimvu khona, yikho abafumana khona uDavid Malusi esikhangelele izimvu nje. Kodwa uNkulunkulu wayesemkhethile. Ngakho-ke ngesikhathi esiningi umuntu okumele abe yinkosi, lesi sikhathi singamkhangelela phansi, engakhangelelwa ngabantu phansi, engabe engananzeleleki ukuba nguye okumele athathe leso sikhundla. Kodwa uNkulunkulu uyabe semkhethile, ngathi ugcobo lukaNkulunkulu luyakhomba yena lowo muntu. Okwesithathu okumele sikunanzelele ukuthi uDavida wafumana uNkulunkulu evele esenza olunye lutho. Wayesebenza laphana eselusa izimvu esenza olunye lutho. Kumele ukuthi umuntu ofuna ukuba yinkokheli uNkulunkulu awufumane usenza olunye lutho. UDavida wayethola indlela lapho uNkulunkulu ayemfundisa khona ukuba inkokheli. Siyakwazi ukuba wakwanisa ukuthi abulale uGoliyathi ngenxa yokuthi wayekwanisa ukubulala izilwane evikela izifo zakhe. Kutho ukuthi uNkulunkulu nxa ekukhweza efuna ukuthi ube yinkokheli, ile ndlela ufundisa ngayo, indlela leyo yokuba yinkokheli iba lenduku eziningi. Akho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu, siyakwazi ukuthi abaningi bale thuba lokuba zinkokheli endaweni ezehlukeneyo, ngabe kusemsebenzini yabo, kumbe kuba yinkokheli yelizwe, ngabe kumbe kuba yinkokheli yesigaba sakho. Kuyadingakala ukuthi ube nalesi simeke, njalo uvumele ukuba nguwe okhethwe uNkulunkulu ukuze wenze le into ofuna ukuthi uyenze.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza igama likaJesu, babasize. Sithandazela abakhokheli bonke abakhona abalaleleyo ukuba uNkulunkulu basize labo abagcobileyo ukuba bengene ezikhundleni. Siyathandaza ukuba umoya ongcwele uzokubasiza. Ntabe sithandazela abalaleli bethu abangezwa kuhle emzimbeni, abakhathazekile, ukuba uNkulunkulu basilise, ubathobe imizimba ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siwaye kakhulu ngikhola inkokhela dezilalele zizasizakala.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile, singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umongameli webandla le MTCT Umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano wePlumtree kodwa wehluleka ukuyakhulumisana loNkosazana Thokozani Khupe njengalokhu abekuthembise izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gandia, dibaneni ekuseni ngo-6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.